kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 22 kunqabakazi 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umthetho ndaba weConstitutional Court uhluze udaba lukamnumzana Nelson Chamisa olokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli namuhla njalo. Uthi uza kwethula isinqumo sawo ngolwesihlanu. Sizahlolisisa izinqumo ezilakho ukwethulwa ngumthethwandaba phezu kwalolu daba. Abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko bathi bafuna ibizo legceke lendizamtshina eleRobert Gabriel Mugabe International Airport liguqulwe igama ngoba uMugabe esengumthengisi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba weConstitutional Court namuhla uhluze udaba lukamnumzana Nelson Chamisa oweMDC Alliance olokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli njalo uthi uza kwethula isinqumo sawo ngolwesihlanu. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lolu daba olukhwezwe ngumnumzana Chamisa lwahlulelwa ngomahluli abayisitshiyagalolunye bomthethwandaba oweConstitutional Court bekhokhelwa nguChief Justice Luke Malaba. Elinye lamagqwetha asebenzisana lequla lalawo amela umnumzana Emerson Mnangagwa, umnumzana Paul Mangwana, utshele intatheli zindaba ukuba konke kuhamba ngendlela.
Well, the proceedings are going on well, and that's all I can say for now. Otherwise, the matter is called sub judice. You are not allowed to comment while the matter is going on. I'll be breaching professional ethics. We prepared well for our case. The rest is for the judges.
Kodwa isikhulumeli sikamnumzana Chamisa, uDr. Nkululeko Sibanda, uthi ukhathazekile ngendlela lolu daba oluhamba ngalo. Wengeza ethi ukwaliswa ukuphathisa kwamanye amalunga equla lamagqwetha amela uChamisa avele kwele South Africa kuyabakhathaza ngoba bebikwa bebengakatholi incwadi ezibavumela ukusebenza elizweni ama work permits.
Okunye okusithuphileyo ekuseni lokhu yikuthi amanye amagqwetha kapresident Chamisa akakwanisanga ukuthi angene ekhothi ezimsebenzi wayo, kodwa siliqiniso lokuthi lanxa kunjalo sizasebenza nzima kuze kube nempumelelo. Ukungena bangenile kodwa balama-work permit okutho ukuthi ngabakwanisa ukukhuluma labo-judge. Kodwa kungasenani u-advocate Mpofu wenze umsebenzi wakhe njengenjwayelo and usebenza kahle. Isizathu bathi abanye ethiwa yi-law legal education council eZimbabwe kayelazisebenzi kazitholakali zahamba zakhulelwa zaphumela izweni. Ngalokho kazikho ukuthi zincedise uminister ukuthi anike i-certificate se-legal practice. Kuthiwa kuphuma ababili abaqakathekileyo. Yikho lokho phela esikutshoyo ukuthi umhlaba wangkhona ilizwe langkhona linzima.
Omunye wabancintise kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Peter Harry Wilson we-Democratic Opposition Party obesemthethwandaba laye upha umbono wakhe phezu kwendlela udaba lolu oluhamba ngayo.
Ngabe nje ngizathola isikhathi ukuthi ingethuba ingenza ukuthi fa amaphepha ngesikhathi esilelungine kwakuza right ukuthi iphikise i-case yangikhona ngezinto ezenzakalayo ngesikhathi election. Kwakuzatshengisela the into zangikhona zaziningi kakhulu, but kuningi kakhulu kathesi thina zange sikwanise ukuthi vimbele i-case because ukuvimbela i-case ungene yodwa uChamisa. Ngabe uChamisa wabiza thina ngensuku zangikhona ziqalisela kwakuzawangcono sifake amakhandidate sonke, kwakuzawa into eqondileyo, but kathesi ngesikhathi sangikhona yahluleka wagijima indaba yodwa izinto zangikhona sezimkhathaza lezi. But ukucina kwangikhona amboni baza kuphendulela i-case ukuthi ingene i-side kaChamisa. Le i-case yangena i-side kaMnangagwa because Mnangagwa kathesi usele isandla siphezulu bos isikhathi ukungenza amaphepha akusayenzi.
Amagqwetha amela uMnangagwa lamela abezek bathi umthethwandaba kumele ulahle lolu daba kanti ke omela uChamisa kanti ke amela uChamisa athi galuphindwe abezeki bamelwa ligqwetha umnumzana Thawanda Kanengoni umnangagwa emelwa nguadvocate Louis Uriri kuthi umnumzana Thabani Mpofu ukhokhela iqula lamagqwetha amela uChamisa ngemva kokuba amagqwetha amele inhlangothi zontathu ephiwe ithuba lokwethula lokho abekade belakho bemela ababamelayo uJustice Luke Malaba wethule ukuba isinqumo phezu kwalolu daba sizokwethulwa ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana sambuza ukuthi ubona inkantolo inquma kanjani kulolu daba.
Baba nxa uvela umbusazwe suthethwe izigebenga usubuswa ngabantu abaphethe ingodo abaphethe inkafula kupha abasebenza ngezulu lezandla amajaji lawo lamaparlamentarini labo bonke abantu basebenza besesabela impilo zabo becabanga le kusasa lawo kungavele kuqhuma isibhamu mfowethu ebandla wonke umuntu okhulumayo kumbe ufake ijudgment kumbe wenza isigwebo kumbe wenzani usenza ekhetha ukuthi usenza kanjani sesabela ukuthi mhlawumbe kusasa engavuke ngekho kumbe abantu abakhe bengavuka bebhujisiwe ngakho khona kuyana nje ukuthi umbuso usezandleni zabantu abaphethe inkafula kupha kusho ukuthi akulaqiniso akulasibindi abaphawula umthetho abangasenza bengayi abanga ukuthi bazakhonjelwa ngamavolovolo la ngamabhomu la esiwayizwe eqhuma. Ungabona abantu bebhomba baze babhomba indlele, bebhombe benze bebhomba amadlozi, bebhombe laye umlimi welizwe. Kuyini okuseleyo abangake bakubhombe? Kusho ukuthi sokubusa yena udevuli uLucifer ngokwakhe elizweni elinjalo. Ungabona abantu sebebhomba amatempela, sebebhomba indawo ezihlonitshwayo, indawo zomoya ezinjengendlele. Akusela lutho abangalucweza bengalubhombanga. Ngakho ilizwe lona leli nje lisekwesabeni, lisekuzileni, akulaka uphefumula abantu abangakwenza bekhululekile.
Abahluleli abanengi abahluza lolu daba ngabakhethwa ngomnumzana Robert Mka abe sangumongameli siyazi ukubana kwasuka kwaba lokuxabana phakathi kukamnangagwa laye umgabe umnangagwa wasemhluthunela intambo zombuso singabona yini abahluleli laba abakhethwa ngumgabe mhlawumbe bemhlamukela umnangagwa kulolu daba
akulula baba wami ngobana umnangagwa uthetho lombuso ekhokhelelwa ngabaphethe isikhali banengi abasebandleni likamnangagwa abaseqembini lakhe ababethanda umgabe njalo abalokhu bemthanda kodwa sebegoqa imisila bachaya izilogani bakhuza yena babonga yena kodwa ngaphakathi bebuhlungu labo judge noba bebeyizikhethwa zikamgabe beyithandwa zikamgabe bengeke besenze isinqumo esilwa lomnangagwa ngoba nguyo ophethe izikhali njalo uphakamisa induku lolu uhlelo lwekhothi olwenziwa ngabaphikisayo kumele ukuthi ngalubizelwe amajaji akwamanye amazwe kweza amajaji asabaretire bevela eAmerica bevela eGermany bevela eSouth Africa njalo yona international community yabuya yazosupervisor ukuthi le ndaba ekhothi ibanjwa njani kwaba lamajaji akwamanye amazwe angesabi lutho yibo abantu akade bezanikeza isinqumo esiphelele eseqiniso laba abangakithi baphakanyiselwe induku emakhanda lehloka entanyeni akukho abangakwenza okungaxhopha uhulumende kamnangagwa okwakathesi eZimbabwe kathesi sikhuluma kubusa ibutho ngakho nxa kubusa ibutho vele amakhothi kumele ukuthi ngakho awahlali lokwenziwe ekhodi yikudlala kuyamele bavumelane lalokho okufunwa libutho kumbe bazimisele ukuthi bangene emakhodini into engayitsho ngamafijane ba
umnumzana Dinizulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekwele South Africa. Kesi buyele kancane emuva sihlolisise okwenzakeleyo okubangele ukuthi uChamisa aphikise impumela yokhetho enkantolo. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Selokhe ibandla le-MDC laqala ukuncintisa ekhethweni ngomnyaka ka-2000 kuhlala njalo nje kulokuphikisana lokudonselana ngenxa yempumela yokhetho. Laloba kunjalo lokhu ngokwakuqala idale laphezulu eleConstitutional Court lisahlulela udaba olufana lalolu. Umnumzana Nkosi Khona Ncube uthi ilizwe lifike kuleli zinga ngenxa yokungasuthiseki kwamabandla aphikisayo ngendlela ukhetho oluqhutshwa ngayo kuhlanganisa imbono yabo eyokuthi bayaqilwa ekhethweni.
Ilizwe selifike kusibanga lapha esesikuso ngenxa yokungasuthiseki kwamabandla aphikisayo la ngendlela ukhetho oluphathwa ngayo inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iZEC. iZEC yona isilembali yokuthi ukhetho vele ayiluphathi ngendlela efaneleyo, yikho kubangela ukuthi kube lalokhu lale ingxabano ebakhona.
Umongameli Emerson Mnangagwa okhokhela ibandla leZANU-PF kanye labalandeli bebandla lakhe bathi okwenziwa nguChamisa akulasekelo, bethi njalo kumele amukele ukuthi wanqotshwa. Uncube wengeze ethi kukhangelelwe impumela ehlukeneyo ikakhulu ngezizathu zokuthi iZimbabwe Electoral Commission iyavuma ukuthi yaphambanisa ngokwehluleka ukuhlolisisa impumela yokhetho, okutsho ukuthi udaba lukaChamisa luqotho njalo lulosekelo lobufakazi.
Umongameli webandla leZANU-PF Emerson Mnangagwa abasekeli bakhe labanye abantu bathi ukuphikisa okwenziwa ngumnumzana Chamisa ephikisa impumelelo yokhetho kumele avume ukuthi wanqotshwa kulolu khetho ngumnumzana Mnangagwa. Kodwa njalo nxa singakhangela ukuthi inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ngokwayo sivumile ukuthi yena aphambanisa, ukuthi indaba kamnumzana Chamisa ingabe ilasisindo njoba loba bona bengabe sithi hayi indaba kaChamisa kazange ihlolisise kuhle. Kodwa ke singakhangelisisa kuhle ngalobu bufakazi obunyo sobuthutsha lapha lalaphana, lokuthi iZEC yona sivumile ukuthi yaphambanisa, kusho ukuthi yena ingabe elayo indaba yokuthi ehambe ephikisa ngayo.
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana Matthew Sibanda uthi laloba izikhalazo lezifiso zikaChamisa zicaca ukuthi ufuna ukuthi idale lithi wanqoba, idale le-Constitutional Court lilamandla okuthi lithi ukhetho luphindwe.
I-Constitutional Court ilamandla okuthi ukhetho lwenziwe kutsha, kungakhathalekile ukuthi uChamisa ufuna ukuthi kuthiwe nguye owanqobayo, ngoba lokhu kuyabe kuyikubona kufanele kwama-judges lawa ahleziyo ku-Supreme Court. Iyo impumelelo ngenye yempumelelo ezingaphuma lapha.
Usikhwica mfundo Welshman Ncube ongumkhokheli we-MDC njalo elilunga le-MDC Alliance uthi laloba bengasuthiseki ngendlela iZEC eqhuba ngayo ukhetho kanye lokutshengisa kwayo ukuthi isekela ibandla elilodwa, nxa idale lingakhipha isinqumo sokuthi ukhetho lwenziwe kakutsha akula abangenelisa ukukwenza ngaphandle kokuthi bamukele ukuthi iZEC izakhangela ukuqhutshwa kokhetho lolu. Uthe njalo ngenxa yokuthi ilizwe alilatale lephalamende okwamanje akulamthetho ongenelisa ukuguqulwa ongenza ukuthi iZEC iqondiswe phakathi kwenyanga ezimbili okuyabe kumele ukhetho luqhutshwe ngazo. Kodwa uSibanda uthi idale le-Constitutional Court lilamandla okuthi lenze iZEC ihlolisiswe okuzwayo indlela ezaqhuba ngayo ukhetho nxa sokumele luphindwe.
Singakhayela njalo i-Constitutional Court yona ilawo njalo amandla okuthi ikhangelisise ukuthi iZEC izasebenza kanjani nxa kungathiwa ukhetho luphindwe. Njengoba kuyabe kuyiba babequmile njalo kuyilo ingathi idale liphezulu elizweni, balawo amandla okuthi bebone kumbe benze sobala ukuthi ukhetho khathesi luqhutshwa ngendlela iyabe ihlukile, njalo bebone ukuthi yonke imithetho kumbe zonke iziqondiso ziyalandelwa ngabezeke.
Unkosikazi Cynthia Nxumalo uthi umgcini sihlalo kanye lamanye amakhomishina aweZEC ayenelisa ukukhitshwa ezihlalweni zabo ngenxa kokuhlala kwedale elithiwa yi-tribunal elingahlolisisa ukuthi abantu laba abaqhubi umsebenzi wabo ngendlela eqotho.
Idale lilakho ukuthi bonke abasaphethe izihlalo zokuba ngamakhomishina aweZEC bachiye izikhundla zabo ngemva kokwenziwa kwedale lokuhlolisisa ukuthi imisebenzi ngabayenzi ngendlela. Ukwenza kwamakhomishina la kusuke kwangasuthisisi njengoba sibonile emalangeni la adlulileyo ukuba imisebenzi yabo ngempela kabazange bayenze ngale ndlela esuthisayo. Ngakho ke lokho kungenza ukuba ikhomishina le ebikhangele ngokucubungula ukuphathwa kwalo msebenzi wokhetho ibakhiphe ezihlalweni zabo ngoba kungasuthisi.
Idale le-Constitutional Court yilo idale eliphezulu ukwedlula amanye wonke elizweni leZimbabwe, okutsho ukuthi isinqumo esiyabe sikhitshwe lidale leli asingeke saphikiswa kwelinye idale. Ukuphikisa okwenziwa nguChamisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe kubalulekile kakhulu elizweni, njalo idaleleli likhangelelwe ukuqeda ukwahlulela udaba lolu masinya. Iningi likaZulu likhangelele impumela yokhetho lolu, njalo alihlalisekanga ngenxa yodaba lolu. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zeHarare zithi umthethwandaba kumele uluphathe ngobunono obukhulu loludaba ukuze kungabi lokuxabana elizweni. UGibson Bebe uyalandisa.
Lo ngumbono oveze ngabantu abanengi eHarare namhlanje bemelele ukuhlaziywa kodaba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli okwenziwa ngabomanyana wabandla ophikisayo oMDC Alliance imthethandaba yeConstitutional Court. Umnumzana Khonzani Masilela yena uthe umthethandaba kumele uphume lesinqumo esizaletha ingqubekela phambili elizweni.
Akwandanga ukuthi izehlakalo ezinje zenzeke, kodwa uma sezithe zenzeka kuyadingeka ukuthi idale lomthethandaba litshengisele ubungcweti balo ngokuthatha isinqumo esifaneleyo, kungakhathalekile ukuthi bona bengabe bethandani. Lokhu kwenza abantu bamanyane bafune ukuthi basebenze lalokho okukhona.
Umnumzana Walter Ndlovu isakamusi Harare yena uthi ngendlela okwenzakala ngayo kungathatha isikhathi eside lolu daba lungakahlulelwa laloba nje. Umthethandaba usiyazise ukuthi udaba lolu luzakwehlulelwa ngolwesihlanu.
Mina ngokubona kwami ukuthi indaba lezo zekhotha ngithi zizathatha isikhathi, vele kade sekusaqalisa, so kuzathatha isikhathi eside ngoba vele iy'ndaba zamakhothi lezi ziyadonsa isikhathi eside. So ukuthi kuzaphuma njani vele akukacaci. Sisalindile ukuthi kungezwa izinhlangothi zombili, then nxa sebekukhulunywa labezeki kulapho-ke siza esesingazwa khona kahle ukuthi indaba iyangaphi.
Umnumzana Romeo Malunga yena uthi akalathemba labahlulela lolu daba.
Ngokubona kwami, I think indlela labo judge kade bebuza ngayo uChomlwana orepresent uChamisa abebehashi ukudlula urespondent lwana uChomlwana kade sekhuluma lo uriri umbotwa nguriri abebehashi lwana uChomlwana bebembuza bebemhlaba mpela be ay and they were looking lost yabona bebe abonala ngani ngabantu abalost ojudge labana during i-incident lana uloya kaChamisa ekhuluma. But after that break, besokuyikho lokho nje khonokuyani ukuthi yabona nje ukuthi vele ngabantu abalesayidi labanye.
Omunye njalo owenza izifundo zokuba ligqwetha, umnumzana Eric Ntini, uthi indlela umthethandaba oyenza ngayo kumgceke ukuthi weyamele endabeni ezingaziswa ngabaningi.
Okwamanje sikhangele udaba le-Constitutional Court ehleziyo. Into esingasithokozanga ngayo ukuthi kukhanya abameli abayezanu-PF badinga bona ukuthi babaleke edabeni lwama-numbers abantu abavotayo baqine ngendaba yokuthi kuthiwa amaphepha e-MDC azange alethe ekhothi ngesikhathi esiyiso. Njalo sibona ukuthi kungenxa yokuthi bayenza lokhu indlela yokuzama ukuba
umthethandaba uqale ukuhlaziya lolu daba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli olukhezwe ngumkhokheli womanyano wababandla aphikisayo oMDC Alliance. Kusenjalo umthethandaba wazise ukuthi udaba lolu luzaphumela impumela yalo ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngiuGibson Bebe.
Kobulawayo khona izakhamizi ziveze imbono etshiyeneyo ngalolu daba. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi idale le-Constitutional Court liqale ukuhlala lamhlanje lihluza udaba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli, uBulawayo uthi kuye akulamehluko isinqumo esizaphuma. Owalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla uthi koBulawayo akukhanyi ukuthi kulodaba olumqoka olusedale eHarare.
kunoje tshwana le sulu zwe Harare ndi siwone Harare ngale concerning iumumo na ngokwawo ebantwini elikuphitizela khona ngale ngapha kokulawayo akula lutho kuyafanana nje lesuku zonke esiphila kuzo then kulo ama proceedings la yenzakalayo lawa eHarare mhlawumbe kulendlela zakhona kodwa ke sibone ngazani ujaji yena ngokwakhe uMalaba usesiba nguye ugqwetha oyelinye ibandla ngobana senguyobuza kakhulu ngaphenda ngokuthele bengurefuri ezwe uthi Zeki izakhuphani kumbe ngapha lakho ku-first responded kuza kuphumani bayakhuluma besithi bezidefenda.
Unkosikazi Charity Mpofu uthi impumela ye-constitutional court izabacunula kunganqoba ibandla elibusayo.
Hey dina sizakufa nxa ungadwizani winile ngoba sesithwele nzima abantu abethu badubeka baswele imisebenzi baswele konke i-government yalapha ilandaba lapho siyahlupheka kakhulu okokuthi unkulunkulu siyakhuleka ukuthi asibone into leyi hayi izami ngitsho sesidinika ungathi uwinile kutho ukuthi sesifile for the next 5 years siyabe sifile ngoba labanye so sizalandelelwa sibulawa esingakwaziyo ngoba vele umhlaba wonke usubona ukuthi khona there's no rule of law eZimbabwe ngoba nxa abantu bengasukuma bayeduvula abantu abangalambhobho batshoni bona beyiba bamele babaprotect.
Osakhulayo wakobulawayo uMandla Ncube yena uthi isinqumo esiza kwethulwa lidale le-constitutional court akaboni siletha inguquko.
Udaba lolu oluse-constitutional court yiprocess kuphela ye-procedure yokwenzakala. Abantu laba badlala ngengqondo zabantu. Abantu balambile, abantu bakhangelele i-way forward. Ukuthi abantu bephike ngokuthi abantu abalutshwana bafuna ukuthi besuthise izisu zabo. Lokhu kuyabambelela yokuncindezela abantu. Kodwa iqiniso elikhona ngodaba lolu yokuthi vele ungathi mhla ka 14 November sasibona amatanki egcwele phandle. Abantu umuntu ekuthi isindlovu yakhe wona ubususithi lami ngiyayifuna leyo ndlovu. Nxa bona kwabekade vele bekufuna kanti waye bengayibuyisanga yena indlovu yangikhona wayebona bengazikhuphelanga ngomgabo wangikhona. Abantu sesidiniwe 38 years nothing. Wonke amaphathi izani yabakhona MDC yabakhona nothing abantu bayafa abantu babulawa zindlala lokho kwe-constitutional code ikudlala ngengqondo zabantu kabayekele lokho okwenzileyo sihambe simove forward sibone njengelizwe.
UMethuseli Ndlovu uvumelane loNcube ethi akulandlela okungathiwa ibandla le-MDC Alliance selinqobile edale.
Udaba lwe-concord this is just a process le yindlela nje ukuthi kufuze kwenziwe but impumela vele siyaziwa ukuthi the akulandlela abengathi MDC siwinile ama election e court. Two, these judges are wafanana laye uchairman uphi wezeki they are appointed by the president, they are the same person. There's no way akulandlela abengathi uchairman sewinile e court lapha yiprocedure nje eyenziwayo.
Umnumzana Ngqobani Dube isakhamuzi sakobulawayo yena ube lensolo ebanzi kumongameli we-MDC Alliance ngobudlelwano bakhe lowaye ngumongameli uRobert Mugabe.
Nandesimanga sokuthi uNelson Chamisa uchitha isikhathi selizwe ekutshoni siyahaya amaloya kwamanye amazwe ukuthi imali yakhona ngabe ithatha ngaphi ngobani vele abamnika imali yena leyo ukuthi hhayi amanye amaloya kanti khonapha la khosi la amaloya wayehluleka ukufaka ama-election observers lama-election agent ukuthi emkhangelele ukhetho ukuthi luhamba njani vele yena lowo ngumbani omnika imali yokwenza njalo kungabe kungumgaba yabe lokhu emnika imali.
Udaba lokuphikisa impumela yokhetho edale le-concord libukelwe umhlaba jikelele liphuma kumabonakude womsakazo owe-ZBC okubangele ukuba luqala ekuseni ngehola lechumi iningi labantu beselithe nhlo amehlo kumabonakude belalele ukuba umahluleli uMalaba uqhuba kanjani. Iningi lamagqwetha akobulawayo bathi kunzima ukukhuluma ngodaba olusedale. Ubulawayo ubethule kodwa amapholisa ebefake inkonxa ezivala indlela emigwaqweni emikhulu yakobulawayo kodwa bengamisi izimota. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
ku Live Talk lamhlanje sikhangela ukuthethwa kodaba lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Donald Trump wakwele Melika uthi kulusizi ukuthi umthethwandaba welizwe lakhe ufumane owayengumncedisi wakhe ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Umnumzana Paul Manafort elamacala amaningi ekade ewetheswa. Sokufe izizalwane zeZimbabwe eziyisishiyagalolunye kuyona le inyanga kuphela ngokuqaleka zingagulanga kwelebhilithane. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisaspanda.
Udubo lokuqaleka abantu bahle bafele khonapho lukhanya selubhahile kuzizalwane zeZimbabwe ehlala eNgilandi. Abantu sebedidane ingqondo ukuthi kungani abantu besiwa besifa kangaka kulezi nsuku. Iningi labafayo batholakala ukuthi bebesebenza kakhulu bengaphumuli. Umnumzana Sibusiso Ncube ngesinye sezizalwane zeZimbabwe ebesisembuthanweni wemfa eNorwich.
Kunjenjena lami ngithiwe ngumngani wami asisemsebenzini. Uhambe esiyasebenza wafika phambi kwepatient sibili wakolapsa. Ubunzima bangikhona ukuthi unkosazi wakhe usekhaya.
Unkosazana Ngrivan Ndlovu ngomunye obesebenza engaphumule othi le ngeyinye engaba yimbangela yalolu hlupho.
Ngithanda ukusebenza ngisuke from a night shift ngiye ku day shift enxoyekile agency plus permanent job. I did that even ngilo mntwana omncane I used to work hard ngela sikhathi sokuphumula but ngabona ukuthi lokhu kuzangihlupha.
Umnumzana Bernard Nyoni ngomunye ophose waya kuguqonyawo ngokusebenza kakhulu engaphumuli.
Ngizose nginga lapha ngingashaya ngitoti ngezisebenzi ngingikhavikhavi sokuyizinto lapha kuyizikwerede okuyinto kwangithatha mani. Ngathi ngigijima siya kudokotela, udokotela wathi no, vele funa ukumvalela wathi overworking, akuhlale phansi uzabulawa umsebenzi, imali ayipheli kuphela wena.
Izibhedlela lokubona udokotela akubhadaliswa kwelebhilithane kodwa iningi alihambi ukuyahlolwa ukuze bazivikele kweminye imikhuhlane. Ugogo uMasithole uyabacebisa.
Abantu abafunde ukuya kubodokotela ngoba okubulala abantu kuningi. Umuntu uyenela ukuba ubonakala ijwabu lakhe lincwaba ngaphandle kodwa elemikhuhlane eminingi enjenge high blood pressure, i-high cholesterol kumbe okunye okunjalo.
Ukusebenza njengobabhemi ungazi ngesimo sakho kwezempilo kuyingozi. Udokotela John Ndebele ugcizelela ngobubi bokusebenza umuntu engaphumuli.
Sithola iningi labo imizimba yabo iyabe ikhathele ngokusebenza kakhulu okwenza babe le stress bese kubenza batshaywa yistroke o babe le heart failure. Abasebenzayo kumele bazicabangele ngempila kahle yabo, babe le balanced food diet njalo bandise ama exercise.
Izizalwane zeZimbabwe zisebenza emini lebusuku eBritane ngoba zifuna imali yokubhadala irenti labehlala khona lendleko zabo, kukanti kumele zithumele njalo ihlobo labemuli ekhaya abanye bakhona abadla leyo mali kuchapa bengazi ukuthi isetshenzwa njani. Konke lokhu kwenza basebenze gadalala njalo bengazi ukuthi bengabe belezifo abangazaziyo kusuke kwenze baqaleke bahle bafele khonapho bengagulanga. Ngimele Studio 7, ikama lami ngu-Ezra Chisaspanda.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-Constitutional Court namuhla uhluze udaba lukamnumzana Nelson Chamisa olokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli. Njalo uthi uzakwethula isinqumo sawo kulolu daba ngolwesihlanu. Kwanele mthwakazi omuhle, likhumbule luyelandela uhlelo lwe-Live Talk. Matukanduna bafupatila. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.